Sika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Samisa uthola izikolezi kungatsha zebandla leMDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakhona phakathi kwelizwe, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulalelisana lenhlelo zeMDC ezesocial democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokuchithelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Bekungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayafikela. Singananzelela kumadamu ethu asebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho kobulawayo ukuthi singezelele ukuthi sithole lawo manzi.
Umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama artists avela South Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because, you know, we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomdlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ibandla leMDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza endaweni yokubalondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambela lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela izethekeli zabo. Lokhu kuhambelana nesinqumo sikapresident Shamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abadala abakhele ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sekuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokhu elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo, liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilibone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngathi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Chamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla leMDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje. Bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulalelisana lenhlelo zeMDC ezesocial democracy. Izipho lezi zihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, izisepa, amadishi okugezela, aborice, flour, into ezifana nalazenezi ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hhayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo-Old People's Home nalabo esisuka babona emkuzi.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeliso umkhokheli webandla leMDC, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingela amanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakoBulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphanxema limiswe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini-sihlalo wekomiti ebona ngehlelo zamanzi ekhansili yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho oBulawayo ukusingezelelile ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi uBulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi siyifidi uBulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzisi wonke, bekusebenza eyodwa. So kupampa kwangkhona to ama-reservoirs. Okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakayo naleli kuyabe sivale kule ndawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi uBulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi maybe kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalela?
Angithi kunje uma ngikhangele nganike i-example ye-wadi ye-17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo. Bariphile belungiselela ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisuke ukuthi ahamba continuous 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisuke ukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyethe after 48 hours bawathule, sibuye sivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyezwa ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula Saudi, aboMganuni ezingani ziqakeme ezingafile emagwegweni isayidi ngePhumule yami ngapha lapho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulamaphayipi lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja. Abawathola amanzi kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zonelezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile izimpopho abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekile siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agigigijime indawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngikho njengani elizweni lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibe siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besiqholisile ngoba yena la ifuyele kwivilingikho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthile izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono wethu ongamanga kuhle.
Lo Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini-sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi yedolobheni lakoBulawayo. Okwamanje-ke silitshiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela iziphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi i-climate change. lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngumthelela weclimate change. Silomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizida Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani?
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama-drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphenduke. I-frequency yakhona isi-2 months. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule-drought khona, le economic performance yethu iyehla. Sesikukhangela khonoko, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu liliningi, because you are an agro economy. Izulu lingaba liningi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Thina esesikukhangele kakhulu kube kuku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku 2030. Kithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy. Sesiqalisa ukuphuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulo mnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo ama-gases.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-includa ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa nenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-includa izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besile-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife selele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudebisela sikuhlanganisa, thina ithagethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizida Mangaliso Ndlovu. Thiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani izinukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyazinelela ubonke abalaleli. Indaba elapha iyadanisa okumangabisayo. Isekuthi bona ubukhokheli bethu abulanhlonipho ngoba even idathi bethu owayethukana naye former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo. Engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu, uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu kanjalo noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu ezevalelwa. Nxa kuwukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabanga ikhesi, wase wabotshwa. Khathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha, sekumele athathe okutsha ngoba thina i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazi itshintsha just like dresses. Mina as a woman ayifili ukuthi thina abafazi vele asikhangelwa njengabantu kuleleli lizwe, asilamarights, asilamalungelo. Nxa umfazi engasapoti akhonokho okwenziwayo ngithiwenga sibili i-leadership uvithi wethu, hayi i-worst thing elizweni, ishouthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angaze abe ngwayiphi party ka-respecte thole that respecti njengomuntu ongumama. Akulamuntu ozalwa ngomunye umuntu, bantu bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho-ke ngicela bengifisa ukuthi nxa kufika endleleni zabo balalele nabo basihloniphe basenze abantu. Umfazi munye sibe nxeba one elifana naye, asihloniphe sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi by time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilingelanga, sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba lenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabonga.
Ye, manje ngokubona kwakho ubona ungani ngezombangazo yini eziyenziwayo, kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe, kumbe kukhona nje okuchaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama lwane, ulemfihlo ezikachiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engazezi imfihlo zakho yiyona le ndlela. Umama lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokuqatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kasizapha akhulume lokho embangazo kukhona kwaziyo umama lwana. So she must decide yinto ekhona bamsidensa ukuthi ahlathi ti athulaze ekufa. Ebungxenye lejele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshwe nobaba wakhe, kuyabe kuyikulwa mpizane. Yikho kutshengisela esilizweni lethu ukuthi akulanhlonipho. Nxa kukuthi yena ubelokulwa nomfazi wakhe, umfazi wakhe when it comes to amakhosi bemele amprotect, nanethu engasamfuni abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe na njengo-VP amprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu khathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbule ngesikhathi nge-era kamgabe kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries, ababezinika ama-salaries amaningi, akwathiwa abantu babotshwa corruption abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labanakulanto eyenziwayo kwahamba ngitsha kwaphelela ngaphansi kwekhapeti. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje yokudivert abantu i-attention yokubakhohlisa lokhona okwenzakale ngalwana umnyaka sikuma-elections. Now sebekhohlisa ukuthi abantu baconcentrate kukhonokho, bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama lwana vele khathesi nje uyasetshenziswa isipanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo and yena uchiyanga ngoba imele liprotect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongumfazi. Nguye yejoji ojentileyo ama-diamonds echiyazwa aya ngaphi yibo abakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khonokho kwamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu binje aphume ebantwini ngabomama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe. Sekumele sisukume simele ilungelo lomuntu ongumfazi sonke.
Lo-ke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesiqoqala ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilali.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhla kuhlelo lwethu olwesiphathelane labesifazane sinomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Fun Care Center unkosikazi Patricia Chabalala yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Abantwana bami sibilinge bekhansi bathabangani bami abase UK nabase Australia babathumezela kubudo obuningi benza isikhumbuzo bamfakela le mali sabathenga ukudla sabenzela ama 7 colors wona lawana sathi sifuna sibathe labo nakunzima kunzima kanganani ngoba labo badle badle 7 colors wona ziyalizwa ezidliwa ngabalolutho sabathumezela ama calculators ama pencils okunye akukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozidi bonke bakhonise kakhulu sabe lesifuno senhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ngenzele umuntu ikhisimusi njengoba sethulekile nangaphasi ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle ileyo 7 colors okukhulunywa ngayo kuyini?
Besibathe irayisi yabo ebechicken elamasoseji sabanika amasaladi abo obitruth, olethisi, okhukhamba, amagubi lena namaqanda wona nalamasala zonke siwafakile bathi kange bawadle bakhonise banatha namadrinks abo.
Ye kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi bengalayo imali ngoba ngibona abaningi nje bedakwezilangaleli ngoba basilangalingaliningi njengqondo ziyajaba unganatha kodwa badlala ikhisimusi ubone kunokuhlephunelana kunokuphana okukhulu ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele zinkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika i-drink kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana nokuphana lapho engibone khona ukuthi shuyilanga leli ngelokuthi lawo lakho shiyele omunye hlephunele omunye kodwa lapho emashop ethawuni oko-TMI phaa okanibani konke okhisheni sebekugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Zindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa amagetsi lamanzi?
Okusihluphe kakhulu ngamanzi amagetsi hhayi besindawo amanzi asihluphile ngoba ike ilibele nje asakatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlale nzima ngoba uyakwazi ngethisimusi kuyaphekwa imigani yabo iphongu iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisa ngokupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasemaqendeni nakuyo yonke indawo so abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamazi.
Ubona ingani umnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Angazi ukuthi anami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngomnyaka ozaba nokubuyela obuthi njengoba uyabona izikolo ziyavulwa nje kufuneka yonke into so angazi umkhathi wakho uyangehlula ukuthi ngokubeke ngendlela enkonzileke.
Leyo bekuyingxoxolo unkosikazi Patricia Chabalala umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens of Fun Care Center elondoloza intandane njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. kweziphathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock, yilo phela ihola elisishiyagalolunye u 9 o'clock iqembu le-Egypt ele Al Ahly lidibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye-CAF Champions League enkundleni ye-Salam Stadium e-Cairo. Ngithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi we-Victoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelile. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba. Sixoxa loTina Shema Woneni oweqembu lomculo eleFlying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
Konke sokuzayo, ama-artists wonke are confirmed, technically konke is everything is in place. In terms of ama-artists, some artists avela eSouth Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama-artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So as much as we can, we see sibe lama artists avela in down as Chennai. Then in terms of our attendance there to Vavela, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year, abantu usually are in a good mood because it can't evolve. I want to buy words with service kid, our music is great, I'm artists there too, they're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Long Tina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu, ambassador we Victoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje sendichiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi. Umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Tira labanye. U DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa. Sizwile ke uthi Nashe Mawoneni oweqembu le Flying Bantu ongu-ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuzazi. amalungiselelo asisemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.